Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebusweni yimi uSithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ethenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliament izolo, umphathi intambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizinisi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizinisi zimpahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bayakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zekhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo we studio 7 uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ye Zimbabwe Community on South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey kunzima ikakhulu kulabo abantu ababese buyela ekhaya nje ne production environment yalawo ma products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungokhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i self production. So ungakukhangela kwenye level ungakuthi ukuthi kuza kunceda phambili kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora i-problem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle ngoba manje usuzathenga amagoods uphinde uyobhadalela i-duty and of which is not exactly like wonke lawo magoods easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora kakhulu lapha South Africa.
Nxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku akusaphileki izinto sezidula okumangalisayo okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngumpalakazi abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya yebo kunjalo bayasadalala abantu
bayasadalala ngempela abantu ungakukhangela even namhlanje i-Reserve Bank ya South Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile lokho lakho kweba nomthelelo kumthelela even kuma-consumption goods ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops i-renti layo iyabe sibakhuphukele into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngcono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho ukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khona le akhathe down cost yokulayisha. Kanti nakho uma kukhathwa down ama-cost lawa afana nalawo leyo industry nayo industry esuka isi-affected yabona ababalayitshayo. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini eziningi.
Bathi noma layitsha bona bayakhalakhala njengabantu bonke lapho.
Isikile singakezwa inkulumo kodwa nje uma ungakucabangela from a distance uyabona ukuthi uma kuyukuthi abantu sebephoqeleka ukuthi behle bekhaya beyethenga i-grocery service ekhaya kuzoba nomthelela vele kumalayitha. Kodwa-ke uma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba abalama-connections bayawodi izinto ngaphandle kwelizwe bekuye bazitshatshe at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakele ukuthi iZimbabwe isiproducer enough ngabe akunankinga.
Yebo ke lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxalo ngutungameli inkomo we Studio 7. Yebo ke okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile lingalitshona njani livuka njani izulukandaba igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi lona athi ukuzazwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi waleli bandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lomhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mdlanga we-Studio 7 uxoxe lo nkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu ukuze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indimba yawo yokwethulwa kwamaqiniso esingakuthi ngesiNgisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho okusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo umhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu njengebandla thina sima lozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo abo ukuthi uhulumende kamnangagwa useqondisa udaba lwekukurawundi lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezu kwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu-Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiyawo njalo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiyawo umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane yezinkulungwane zabantu bebathebelele ndlasemiglands abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lolula lolunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili i-Freedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni sizakufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu
hayi lathi siyabonga lo ke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obexoxa esincweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Imbongi elodumo uObed Dube obesegana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo. Ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube.
Umcimbi lowo wawubizelwe abantu abatsha abasuke emazweni wonke. Into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kwe-Africa okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku i-technology kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini. Njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu zokuthi ama-Africa kangabambane abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi yabo. Babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema naye azohaya inkondlo lapho.
Wona umcimbi ungathi wahamba njani? Wasitshela nje ngamafithane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo.
Emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo ngangiphiwe ithuba lokuthi ngizahaya kabili kodwa ngathina sengene kane okwakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami. Ebuseni abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha. Africa Emina abantu babesenza ama workshop lami ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi workshop okwakukhulunywa ngeculture leheritage. Nami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani umuntu siwagcine lawo masiko.
Ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli?
Iqiniso lihle msakazi, imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi. Iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlulwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhanisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestival. Minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo, minengi kakhulu. Kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi, isiNdebele sithi inja kayikhonkothi iphethe ithambo, funa ezinye ziyiphuce. Kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba.
Leyo ke imbongi elodumo uObed Dube ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uwele nje emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafazwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya Mgweba yena engakathoniswa icala lakhe. Okumanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 omuhle njani basakaza abahle alibingelela lonke ngendawo elikuzo khona phela ikhona. Siyabonga izindaba elizethu elisethulela zona lana, siyazizwa impela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula, abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlalezana uPF. Ma ungabe usizwa i-audio la abantu amapostela ahlukunyezwa lapha egolo ngo-operation duty, ukuthini bona ma bezizinto ezifana lazona lezo? Abantu besuswa yikwini ezweni lapho, okwenza ama-South Africans angasuki ayegcwala kithi kwenziwa yini? Abantu ekhaya kungasekudala babekubhizi kubanjwa iy'nkunzi, abantu abanjwa iy'nkunzi ekhaya bayinziwa yonke le nto le. Akusela mthetho ekhaya, sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo, zonke imali ezingenayo kuba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma, yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela, bakhohlwe ngabantu. Abantwana bayarethwa, kwenziwa yonke into, into yangikhona umgabe khona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba wawusazi ukuthi vele uzohlangana nani. Manje babulala abantu babephala laba babaziyo ukuthi babaveza ukuthi nina nelibulela uzibani, kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma. Hayi kodwa-ke selidumele emansumpeni, bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona. Sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe khuluma ngathi into ziright, umgabe lawo engakwazi ukuthi bazomjikela ngalwane last seconds. OJonathan Moyo babesidla naye, babefana nabo bona labo gawuli, babekhuluma njengabo gawuli. Manje bakhuluma bekuphi lapho abakhona? Sephila umvundla umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu, ale sesaba ukuthi ma usephile somvundla ukuthi nezinto sithi khathikhathi sicabangele ukuthi yinje. Kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezanu p f, kuyayangisa kakhulu vele, kuyayangisa. Noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ubasela ntunya ngokubulala abantu kodwa into ezenzayo akuyayangisa impela.
Studio 7 salibonani, livuka njani labalaleli? Bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurejwa kwabantwana abane-8 years baze bathola abantwana. Mina ngelami kwelami isayidi bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi, ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu otholakale esenza khona lokho kurepha erepha umntwana ajeziswe ngumphakathi, ajeziswe ngumphakathi. Umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ithaya kuphela, utshise leyo muntu.
umuntu oyabe engafanelanga aphile. Umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla. Sibulale lo muntu lo obulala ingane. Angabizelwa amaphoyisa. Hayi, amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyodlala ejele, kuthiwa uyodlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila. Umuntu okanjalo akafanelanga aphile. Kufanele nje amandla afakwe kwizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu owenza kanjalo. Sithathele bona umthetho ngezayo. Umuntu wakhona akafanelanga aphile. Akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo, opheleleyo ekhanda, ongenza into ekanjalo emphakathini, enganeni zethu. Bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla.
Kalibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Ukuphendula ubaba lo mbeka ngu-Engustoni Sibanda lo ocubungule zombuso azeyi wena baba shiwa dlana kuhle usutha kuzana uTebo. Ungambuluzela abantu, abantu akulanda abangayaziyo. Ungaze ukhuluma uthi hey isithi siko Bulawayo lapha ngoba iyawina, kuyabe kulezinye izindlu ezingasozindlu ababerejisti. Ukhuluma ukumbulu wakho ngoba uyasutha, wena nguweke osebenzela isisu sakho. Uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba, sikuthwele nzima ngenxa yezekhiyo naleyo. Kathesi abantu babulawa yizekhiyo naleyo. Kathesi kunje emashonale ndingala abantu abalali balala bethunjwe ebusuku. Amaseyidila abantu bezana uPF izekhi iyakwazi ithule zwi. Kathesi iyala le voters roll izekhi iyakwazi ukuthi kulesi sothi esiningi kakulesenza. Izana uPF ayikaziwini ukhethi, wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zabo. Osebenzela isisu sakhe nguwomela izana uPF. Utshele obani abantwana? Abantu kudala bakhulu abantu bakwazi ukuthi izana uPF ayikaziwini ukhethi eZimbabwe lapha. Sozama ukurobha abantu ucubungula phezombusa singumuntu wamanga. Alike lihlonipha abantu, shiwo abantu sathi sithwele nzima eZimbabwe lekhuluma umbhulu kwenu lapha thina kustudio.
Good morning Studio 7. Yeah, u-Angustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than ogawule nabochuma nabozenzo nabomalaki. Is worse. Isiporore sibili umuntu wezanu lo, umuntu lo into yazikhuluma yazwakani. Is just a zanu surrogate. Umuntu lo anomunye belendizanu. Angikwazi ukuthi umuntu onjalo ukorrect, but ukhanya ngumuntu wesintwini. Angazi ukuthi ulahlekanga umuntu lo. Umuntu lo is totally offside. Lo gawula zaphosa abengcono. Ah, lo is a misdirected bullet. Akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba abantu uyafidwa. Kanti bonke abantu ezimabhe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe. Lila Studio 7 likuthatha ngaphona ukuthi bonke umuntu. Lami nginje sekumcubunguli wembusazwe. Kube lo baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uChamisa uzakwenzani. Baba, nxa uzisapotela izanu yakho, continue support your zanu. Maybe iyakudlisa but uyakhohlwa. Uzwakalingani useSouth Africa, uyakhohlwa ukuthi baba wabalekelayo. Kanti manje ufuna singafaki uChamisa, sifake bani? Wena faka ubani? Singafaki uChamisa, singafaka uChamisa. Siyathi mna ngakho wayengcono vele. Ukukhulumelani khonoko? Why not come to Zimbabwe ukhulumela athi ula? Kanye wena wazi lutho la wena baba, vele uyazibhayizela wabegoli. Suka-ke lapho ubuye wena uzolunga. UChamisa vele definitely ngo-2023 uyangena. Uyathanda uthanda. Wena olakho olaye ofuna ngena, sasathi ufuna ungene bani? Ufuna ungena umali makho ngobubani? You cannot tell us ukuthi ngafake umuntu vele omele angene. He's the only hope. Wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani? Ubufuna umgabe amegebe umgabe abuye angene.
Kuthiwa umnangagwa uzakhuluma. Mina nguvodlosa, nguvodlosa omnyama. Umnangagwa uzakhuluma kusona state of the nation address leyo. Kukhulunywani kwakho? Umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje, kwakona ukukhuluma uyehluleka ukukhuluma. Ukhuluma ngathi uyakhwindlula, ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi. Kuthi uzakhuluma akazi lutho lowo muntu, ukazi lutho ngokubusilizwe. Ngumangaliswa yibona la amadoda ogawule la abochuma. Dlanini kuhle bafowethu, lizidlele lithule. Ingathi iZanu PF yinto elungile, qambela abantu amanga. Ayisoze iZanu PF ilunge, ibulela abantu, ibulela ilizwe. Kwalina likhonapho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo. Akunanto enhle ukuthi uyenziwa iZanu nomnanga. Umnanga kwakazivutho ngumuntu owafundiswa nje ngumgaba ucuku olokwalela embusweni. Kambe kuyini angakwenza okuhle? Izandla zigcwele igazi, bonke laba bantu ababulawa ngumgaba. Kanti ngunye wethu lina libhizi lithi yenye dispensation. Uhulumende kamnanga kwaseyenze lokhu nalokhu. Akula into nxa ivele imbi imbi madoda. Bogawule, a-a, a-a, a-a. Hlala kuhle uzithulele, udrayivele. leyo Ford Ranger yakho kubhumbuka kunika iGDC udrivele kuhle imoto yakho. Hayi 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 ukuthi uthi khona abantu bezimbabwe bahlezi kuhle. Yee inkathazo ezikhonayo ngama-sanctions. Vela kula ma-sanctions kuhluleka ukubusa ngathi esilathi linikana ama-plus nanikana linalod inkalakatha zama-plus inkalakatha zama-plus. Abantu labo iphovu lathatha la ithi chomfe labanikwa ngama-piece into ezingananamsebenzi. Umuntu angeke akwazi nokulima ama-ekha amathathu kuthiwa umhlaba siwuthethe sikhululekile liqamba amangala ezinikile lini umhlaba oyiwozathathwa ngabantu yedifendani lowo mhlaba wenu kuhle kodwa vele kuzaze kufike ngaphi kathi kuthiwa noma ingungu nayo ungazi uyizwa ikhala anti icinga idabuka ngobona sebeseqa kakhulu iyabizadabuka ingungeni yezana lizabona-ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igqwetha elithutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ugoqela labo abancintisa kukhetho lwama-midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lalesiphendulane ngayo e-democracy, ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulalana presidential elections uTrump kancintangwa waqhulikezela. Yilabana abantu abavumelana labantu abahamba ngo-January 6. Abanye bangikhona ngabaka-January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress. Lo Vice President Pence uthi kungasertify ama-elections ukuthi uBiden uwinile. That's very dangerous. Ukuthi abantu abanjengabana labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kuntshela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi iAmerica imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni democracy, yibo abavotele bona labana abantu kumbe abantu abangafuni abanye, yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu bakaTrump abawinileyo. Abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo, yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuyele embusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthi uTrump. Abanye samsutha kudala but ababe sebemsuthi babe sebebaningi kakhulu ngoba kasoze avale umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezihlukuluza abanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe luku emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye, amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo, Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni imajority.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Oh. akesikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu yeFIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo A. Emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran, kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar, ele Netherlands lizancikilana lele Ecuador, kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emdlalweni yalo yakuqala e-World Cup. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilo ntungamile inkomo. Mina nisathatha ke ikhefu. Lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama. Libe lempelasonto elijukela.